Si Pollard thina ayisikho ku government thina kodwa sisebenzisana lo government ekutheni sibakhuthaze ukuthi zona lezi zinto ezikhulunywa ngamazwe lawo ukuthi bazenze zenziwe kodwa singami khona apho bese sikhangela ukuthi nxa sikhuluma lalawo mazwe siwatshele njalo ukuthi izinjezi zabayezifakele kazisa engathi mina azi affect labo bantu ababe bajezi sezi affect umuntu ongelacala engathi mina abantu the general public yibo abantu asebesiza ubuhlungu siyakhangela kathi sakulamsebenzi ekhaya abantu bayahlupheka ilizwe lethu alilamali abantu abantwana bethu bayangena ezikolo bapase kodwa kulamsebenzi kuyinxa yama-sanctions layo esikhuluma ngawo yiko kuthiwa zonelwa indlwinye thina singabantu and ngikhuluma lapha ngikhuluma njengomuntu nje ongekho uhulumende ukuthi ayama-affecta lawo ma-sanctions kodwa ziningi izinto-ke uhulumende asezenzile ikakhulu sigoqela sikhangela i-constitution yethu eZimbabwe ukuthi njengoba sikhuluma kunje kule mthetho eminingi esilungisiwe in line with i-constitution yethu okuyikho kwakucelwe ngalawo mazwe kodwa thina sithe sicelwa yi-committee le e-United States i-US Committee on Foreign Affairs Committee ele subcommittee on Africa global health and global human rights ekhokhelelwa ngu-senator kumbe u-representative I think we-California u-Karen Bass sicelwe ukuthi si-submit kumbe sibhale i-position yethu as Pollard ukuthi yiziphi izinto esifisa ukuthi njengoba kube belomhlangano namuhla bekule hearing on the continent of Africa ngokuthi ama-sanctions a-affecta kanjani abantu bezwekazi le-Africa kugoqela iZimbabwe sasesikhetha-ke thina siyi-Pollard ukuthi sibabhalele sitsho izinto ukuhlupheka esikubona phansi lapha ebantwini ukuthi ama-sanctions lawa awa-affecti lawa abantu elalisethi lifuna ukubajezisa kodwa ase-affecta umuntu kazana nje ongelacala.